Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhla ziku-29 zibandlela 2023 no-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma-townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Kambe ibandla leZANU-PF lizaze lenelise na ukunqoba esigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Bonse bebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa amanye ama-district evotela iZANU ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo, lalelathiyani indlebe.
Kufuze besuke before bengakabotshwa, because uyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu. Akwenzi indawo sisizwa kuthiwa abathengisa imizi leyo and akuvunyelwa, and uhulumende kakuvumi lokhu.
Labo ke ngabemapulazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu, bona bevele bewaphiwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlakaza ngemizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokitshi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena esitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo axotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangelamali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance, lamabandla onke nje jikelele, kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba wokuthatha lezi zidakamizwa, ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma-townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokhu?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincedise kuncediswa abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abaningi uyabe usubabambile, sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa azigwanise, sokudingakala ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikika ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokhu esithi psychosocial support njalo laleyi i-counseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto abe sengene kiyo. Ngabe kusemalokithini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amanengi njalo ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane lawo. Ngakho ke amabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu duku uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa. Kumbe bangangena la ku Facebook yethu ye-Christian Alliance kumbe bengene kuma-WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa. Baningi abafundisi abangabancedisa.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho kumbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona le-council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi, bebe le mdlalo abangayenza. Njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwa ukuthi akulamsebenzi, nxa kungadalwa ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi, bathole izinto zokwenza, kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka. Njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba banamali yokubhadala. Ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha, abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele
inkonzo. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isiqoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho, sikhangela isigaba seBhinga. Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North, ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423, kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South, ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilitshumi 10,357. Owayemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane eziyisithupha 6,511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo, njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlalizi leZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngingathi eMathibeleland North uthule okuthula lokhana kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lingani seliqalisa ukukhanya lapha Martin North iZANU PF. Ngikhuluma nje izolo honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza i-interdistrict namhlanje uselupane uyabhoda i-province yonke esenza ama-interdistrict yakhe wayenza ngokuthula ama-meetings akhe i-TCC i-MDC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa akaqalisi ukubonakala nxa besenza bengabe besenza amadododo abo kodwa hathi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama election kodwa hathi abantu kuthuli okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthwele abantu kunzima so hathi abakaqalisa abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe
ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko
okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU PF iyadliwa ebhinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposer amanye ama-district evotela iZANU ephucuka kathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF bevotele ubaba uMnankagwa lama-MP akhe lama-councilor akhe lokho esikukhulumayo sikuthi uvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma-by-election ama-councilor lapha esesiwine iLubimbi sabhuquza yona i-TCC kwaba lamanye lawa awa asekhothi lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma harmonized election esiwakhangelele ngo-August hathi iZANU PF sikhangelelwe ukuwina ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nathi i-TCC kumbe i-MDC ayila engakuletha ebhinga ayila mthuthuko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevulekamile so yebo nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili
ibandla leZANU PF lihlala linqojiwe khona ngapho ebhinga
Allo ke ngumnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni le studio 7 ekhona le ebhinga kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti kulabantu abaningi asebengene ngenkane eplazini emaplazini asendaweni okuthiwa yiWest Acre eseduzane lakobulawayo abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMaswingo Bindura leMashonaland bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Kulokudozelana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiso lapha Dawudoni bekulixhiba lemambane ngokuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuza laba abalobuchopho obungafani. Yiba sebesezimkhuka nembuthanya nabemini.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Sile problem esigabeni lapha eWest Acre asisela amadlelo ezinkomo ikakhulu labo bokuza bavela eMpumalanga labo babuya behlale sobona indawo kuyahlala kuphela ezikolo aziyakhiwa akula nto ehambayo esigabeni la into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo izikolo zimasebanga ziyatshaya ukuthi ngazofaka abantu babuya balutshontsha
Imigodi yamanzi okunatha milithwana kulindawo. Njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Umnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
The self-contained and be self-contained into khona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa.
Ngoba laba bantu
iningi labo Mpumalanga province but imilithwana yakhona.
Oh, le Mashonaland.
Hayi, iningi labo ngamhayi.
Bangenziwa mbani la?
Kulesi ngundengula. U-Obhedi sasengu-MP wethu. Sike samtshela ngenhlupho zoniza. Kulaa nto ke wayiyenza phela nje. Khathesi sakulo munye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP sithi sengilethe iJongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanengangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi. Siyakhela izibhorane zibe ningi ezamanzi. Amadlela enkomo akuseka nje abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela ndawo vele ongadlela sekuyimizi yonke indawo akusela ndawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi loba yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown le
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo abatshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontsha batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bayathola ngumswane kube lezi zireporta kodwa kula muntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhujabhuja ukuthi bayathuma abantu babezotshontsha la abamabhuja bethawuni la
ummeli walesi sigaba semguza edale lephalamende njalo engiphana inhlambo yesabelo semathekeleni north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengawuphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, Ministry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhuwe pho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukukhuluma le Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akunamuntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 eWest Acre eMguza igama lami as a Jesus Band.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lantathu 13. Amadoda la u-Ovius Moyo lo Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku lwangolwesihlanu beviki edluleyo. Iphephandaba le-Sunday Mail lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilithumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane we-typhoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyaxolisa ukuba late ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili noma ngizwanga kahle kodwa ngizwanga ngingu 20 years. Ngizwile nje last week nikhuluma ngokuthi i-Studio 7 seyihlanganise iminyaka ngathi nithenge ngamashumi amabili. Siyanibongisa qhubekani niqhubeke nisifunde lezindaba nisidobhe lezindaba zonke esingazazi ukuze zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu benginganawo amadatha nkosiyambi mangizwaya ukuthi niyabhezitheya. Ngiyanibongisa halala Studio 7 halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo bogeyina wathi geyina saidi kumete no ubani ngiyalilibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi. Sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi niyisebenzi nizile, nikubekele pambili, kubekele pambili, nezizu kula nezizayo, zitole ikoniso. Ngoba nianveza ikoniso, inakuveza kufihlekile, ukushua ipapile, hata kuku kufihlekile, ogyo kusala kufihlekile njalo. Ukufihlekile, unga pansu kwa manzu, kufela pezu. Ukusesagene, kufela. Siyabonga, bo studio 7, siyabonga kakhulu. Ukulumayo, imzulu kama wazukole ntube, Milani Mpumalanga, wela se South Africa, ngiyabonga.
Salibonani nonke. Njani wasakazi bamabahle hayi lati siyaphila lati siyaphila hayi kubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe engabe madola nzima kakhulu kithi lapha indaba yakhona esigabeni sekayo abantu beqaphele kakhulu ngoba leli bandle libuzayo lilokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu leRobha bonke nje ngoba ukukhuluma kunjani kunamadamu akunazikolo akunamagwa akho so akukuhla kwenziwa ibandla libusayo leSANPF abantu bakithi vulana amehlo yekela ukurojwa ngamantaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambia nje into ezingalancedo lezi ama-t-shirt nje nani impilo loyo mpilo enhlayo ukudlalwa yilaba bantu
linjani bantu be-TCC asilungiseni izinto khathesi sokuthiwa ithi tisha ithi polisa ithi lakela kubona ngalono khathesi abantu bayabotshwa ukuthi waye be-oppose government that doesn't work umuntu uya-oppose emhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa uku-oppose ukuthi lo wrong lo right yikho kuthiwa kunama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye thina le sayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabi kunalo khona kadesilu khanesi abantu bayabotshwa ukuthi wayu-oppose ukuthi i-government wayifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthetheni kuyavunyelwa umthetho ukhona singayekeli asivoteli kuhle la singayithusiwe lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajeli kuyimi ngokufuna kwami ngiyedwa yabakhipha bonke labo isisebenzisa umthetho ona muntu oyaliswayo ukuthi wena votile iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lo sijayela kubi
studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga hawu sekungamhlophe sithi amhlophe athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niyobambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawu ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free hayi siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqiniswe kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona istudio 7 ayikho emthethweni kodwa nayo uyathanda nje ukukhuluma kustudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe studio 7 qhubekani njalo
amatshono studio 7 kuhlelo kuhlelo lwe-Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni ejibajiba elupane ngithi mina kuhlelo lwe-Saturday olwabatsha olugoqela nje konke lwe-Saturday lo ngithi mina igama singalibiza ngalo singathi selimathunzi kumbe sithi indosakusa kumba sithi umhlahlandlela iye amagama endla ayi-3 la so ma ngiwinile iradio yami naukhuluma ngisegoli so iradio yami ma ngiyiwinile hayi izohamba elupane ejibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona zoyithola khona bazawe belalela istudio 7 ambonge
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo
hayi siyezwa zakhamizi impela hayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela bukamnangagwa lo kodwa ma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo hayi loba kuthiwa amasela ayatshontsha sizanqoba kuphela manje sizosifukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kathi laba abantu abatshontshayo ngobani hayi ngike sikhale ngokusela ngale ndlela sikhathele mnangagwa cela ufide abantu bakho lapha ngoba kokuqala kutshontsha wena ozibiza ngopresident ongcolileyo wena mnangagwa ngotshontshayo wena asikufihleli kukhuluma mpilo amazwi egcwele umlungu ukuthi mnangagwa ngotshontshayo the most bonke laba abantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni komo zethu babona kumnangagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnangagwa uright umnangagwa uyenzani uyenzeni umnangagwa nanti ilizwe liyabola nantiya liyapheli ilizwe lakithi kodwa uvuke ekuseni uthi mnanga kurayi uqeda lapho ujike uzojotsha inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngezifuyo zethu madoda kodwa abanye vele sizobachiyisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke nyana ototsinyana bonke laba hlele ekhaya bezenza abo lezigudla izikhundlanyana lezi abaziphiwa izanuphefu besenzela ukuthi betshontshe sizolifikela lokho sihlale likwazi ukuthi sizolifikela manje sidifenda amandla ethu okokuqala silokudifenda amandla ethu sidifenda sisebenza nzima kakhulu
yebo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzela ukuthi angisiyo omkhulu kodwa ngile mbono nyane ncinyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana so kuyazokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe busayibuse bengadonselana njengendlela sokudonselana bona kabahlani siphathi beyi-1 nxa befuna ukuwisa izano pf behlani siphathi beyi-1 nxa kuyi-CCC beyona leyo awuyi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona kodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube lento ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlangane siphathe i-1 eyezaqundwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhonaokho ngiyabonga Studio 7 mina ngilapha endaweni yasebutswana kodwa mphume nkaya emagosini amnyama khona.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe umongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Hi, economy uBiden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had my inflationary fears. Babesithi inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So uma sikhangela kathesi, they passed the billion Build Back Better. Ayinto babesithi inkulu kakhulu kodwa sebayi revise down. Besithi bayi revise down is 2.2 trillion. Yabanye bathi 1.7, got almost 2 trillion or 2 trillion gone up. Yeah, that's for all the infrastructure, madam, in savings. That means with abantu can look forward to businessmen, land, yama contract, with the outlook is promising. So, no, I'd say one of them handled it very well.
Yeah, na umonga meli Joe Biden, ubonungani ngumuntu oeneli sayona ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika.
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kande lwaqeda abantu abaningi. Kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla ispace for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa andisindebeleni kuthiwa ukufa kwendoda kuvuka kwenye. Ama-logistics, imisebenzi, lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America, fortunately, uhulumende cushioned ama-business. So, malutshwana ama-business esibili angathi COVID yasibulala. And njona la usazi, ungazuthi COVID yambulala, uhulumende waste imali akubhalele i-check. So, ama-excuse awe-COVID, ngingathi mina, i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje, economy nxa sikhangela namuhla, impilo e-Ukraine, aba lokho bethumela ama-billion lama-billion lembobho wonke le lama arms industry. They are really enjoying konke lo bratesta imitshina yabo and ama-industry ngapha ama-production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy ayi so far kaningani usaqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lana isikhathi njengoba ngichilo iso sesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Gambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na unqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lamhlanje.